o eNdebele.
Amathono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Hola mugela ngenjabulo ku Studio 7 ngolwesibili imhla ka 13 ncwabakazi 2022 ngugaino kumete sayiti endabeni zethu lamhlanje guqhamuke udlakela kobulawayo namhla emhlanganweni we committee yedalela eParliamente ebona ngendaba zabatsha ngenjongo yokuzwa imbono kaZulu ngokuvuselelwa kwehlelo lwe National Youth Service lwethulwe kusemthethweni namhlanje eHarare uhlelo lwabasakhulayo ole Project 263. Umhlaba umanyene namhla unanza ilanga elisola ukuhlukuluzwa ukuthunjwa lokucathiswa kwabantu ole United Nations International Day of Victims of Enforced Disappearances. Zonke lezi ndaba lezinye lizo zizwa kulo umsakazo. Uqhamuke udlakela kobulawayo namhla emhlanganweni oqhutshwe yikomiti yedalela eParliamente elibona ngendaba zabatsha ngenjongo yokuzwa imbono kaZulu mayelana lokuvuselelwa kwenhlelo ye-National Youth Service. Abatsha abacatshangelwa ukuthi ngabe ibandla leZANU-PF bachithele umhlangano ngemva kokutshaya abanye balabo abethule imbono yabo besithi kabafuni lolu hlelo luvuselelwe. Uhlelo lolu lulembali yokusetshenziswa nguhulumende ukulolonga ontanga abalodlakela abaziwayo ngokuthi ngama green bomber abasuke basetshenziswa izanu PF ukuchaya abantu ikakhulu ngesikhathi sokhetho. Untungamile Nkomo we Studio 7 uxoxe lobona ngokuqhutshwa kwenhlelo enhlanganisweni ye Christian Alliance umnumzana Ngqobizitha Donga.
Okwenzakale namhla kobulawayo kutshengisela ukuthi uZulu oluningi aluthakazeleli lolu hlelo lwe-National Youth Service. Iloba yona injongo ye-National Youth Service ibalulekile ukuthi kukhangelwe ukuthi yenkakhulethwe ukuthi abantu benanzelele ukwakha kwesizwe kumbe okuthiwa hayi kuhlomisa abantu ngokuthi sivela ngaphi lokuthi siya ngaphi. Bese sikunanzele ukuthi abantu sebananzelele ukuthi uhlelo lwe-National Youth Service seluhambe laphambuka ekukhangelelweni ukuthi lifinyelele entweni ekukhangeleleyo. So okwenzakale namhla kobulawayo abantu betshengisa udlakela kusobala ukuthi iningi labantu aliwuthakabeleli lolu hlelo.
Izolo sibone umhlangano ofanayo usenziwa eMatobo abantu baphe imbono yabo kodwa kasibonanga ukusiba lodlakela esilubone lamhlanje. Kuyiwa phambili kwezinye indawo ubona kuhamba njani?
Ngasikhangela okwenzakala eMatobo izolo labobulawayo kusobala ukuthi ngasikhangele eMatobo indawo esingathi isemaphandleni. Kuba lula ukuthi abantu abasemaphandleni beyamukele inhlelo zikahulumente. Kodwa ngathi sibuya endaweni ezinjengakobulawayo yikho lapho esibona khona abantu abanemiqondo ethiyeneyo. Yikho singathi namhla kube lodlakela because of the nature of indawo lapho kwenzakale khona ihearing. Singakhangela futhi ngasikhangele okuzayenzakala phambilini. Ibulawayo namuhla singathi ifihle yatshintsha kumbe izatshintsha indlela abephalamende abazayenza ngayo ama-hearing. Sebekwazi ukuthi okwenzakala kobulawayo kungabe kusithengisela ukuthi uZulu alithabanga kumbe indlela bona abayenza ngayo ama-hearing ayisiyo. So izinto sezizatshintsha.
Wena ulubona njani uhlelo lwe-National Youth Service njengomuntu osakhulayo?
Uhlelo lwe-National Youth Service lona luhlelo oluhle kakhulu uma lusenziwa ngendlela eqondileyo. Nasikhangela endaweni ezingaboNigeria lakwamanye amazwe lolu hlelo lunguhamba luncedise ekwakheni isizwe. Kodwa singalandela indlela osoluyenzwa ngayo kumbe olwayenzwa ngayo kusenza singabi laloko okuthiwa yi-confidence.
Umnumzana Ngqobizitha Donga ubona ngokuqhutshwa kwenhlelo zenhlanganiso yeZimbabwe Christian Alliance ube xoxa icingweni loNtungamile Nkomo weStudio 7 ekobulawayo. Kusenjalo umqondisi obona ngokwethulwa kwembiko kubandla lezanu PF, uMnumzana Thafazwa Mgwali, ukulandule ukuthi amalunga ebandla lakhe yiwo adala loludlakela. Lwethulwe okusemthethweni namhlanje eHarare uhlelo lwabasakhulayo lweproject Vote 263. Lolu hlelo lujonge ukukhuthaza abatsha baseZimbabwe ukuba babhalisele ukuvota njalo bancintise kukhetho luka-2023. Umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Uhlelo lweproject Vote 263 lukhangelele ukuhuga abasakhulayo abaningi ukuba baphatheke kukhetho lomnyaka ka-2023. Ngokubalanda izinkundleni abazithakazelelayo sangalezi nsuku kwezemidlalo, imiculo lokunye. Ekhuluma emhlanganweni lentatheli izindaba eHarare namhlanje, umholi walenhlanganiso uMnumzana Yangason Madede uchasisa kabanzi ngabakhangelele ukukwenza phansi kwalolu hlelo.
And we implore them to be the change they desire and to also present themselves for
public. Uhlelo esilusungula namhlanje lujonge ukuxwayisa abatsha ukuqakathekisa udaba lokuvota. Sifuna ukuba wonke umuntu enelise ukuvota. Okubalisa abatsha kumele bazi ukuthi kulilungelo labo, kutsho uMadede. Uqhubeke ekhuthaza abekhomishini eqondisa ezokhetho eyeZimbabwe Electoral Commission ZEC ukuthi ibone ukuba umumo oselizweni uyavumela abatsha ukuba baphatheke kwezombusazwe, njalo kumele uhulumende aphumele inhlelo zokuphiwa kwabo incwadi ezifana lezithupha lama birth certificate ukuze babhalise ngobuningi babo, ngoba kulilungelo likaZulu wonke ukuba avote. Abatsha balwemukele ngenjabulo uhlelo lolube sithi lubabonisa ngokuqakatheka kokuzikhethela inkokheli elabatsha phakathi. UMnumzana Matthew Dube ngomunye wabasakhulayo abalombono onje.
Kuqakathekile kakhulu ukuthi abatsha behambe ngokuningi babo bevota. Yenelisa ukuthi kube lenguquko, ngoba umqondo wabatsha lomqondo wabadala kuyinto etshiyeneyo. Umqondo wabasakhulayo kuyinto etshiyeneyo labo abakhula dala, abadala bethu abayibo abazali bethu njalo. Koko kathesi thina abatsha lalela amapiano kuyinto eqakatheke kakhulu ukuthi ngendlela esilalela ngayo amapiano senze njalo lasekuvoteni, hambe ngobuningi siyevota.
Lokhu kugcizelwe ngomunye osakhulayo uPiers Sibindi othi kulusizi ukuba abaningi abenelisi ukuvota ngenxa yezizathu ezihlukeneyo.
Udaba olunye oluhluphayo ebantwini abatsha ekubhaliseni ukuvota ludaba lwezithupha. Iningi labo kabalazithupha ukuthi bebhalise ukuvota. Information ambona uhulumende efaka information eningi ngokwakathesi. Izekhi ye ibivula ama-centers awokuvota. So ngamafitshane ngathi khona mina angiboni kule information kulo lwazi oluningi indaba yokuvota, njalo abatsha bayiphanjaniswa indaba yokuswelisitho.
Ezinye iyingcitshi ezicubungula ezombusazwe zithi uhulumende we-ZANU-PF akalasifiso sokukhuthaza abatsha ukuba bavote ngoba esisaba ukunqotshwa kukhetho. Kodwa okubandla le-ZANU-PF uMnumzana Jairo Sincube uthi uhlelo lolu akumelanga lube sengani lusekela ibandla esithi kuba mutsha akusho ukuba umuntu engavotela i-ZANU-PF.
Lokhu sesikujayele nxa sisiya kukhetho kwelakithi. Siyakwazi ukuthi labo asebejayele ukudliwa bajayele ukuthi nxa sisiya kukhetho ekhethweni bahle beqalise amanga, beqalise ukusenga lezi mithi.
Abatsha abaningi kuleli bakhala ngezinto ezifana lokwethuselwa, ukuswelakala kwemali yokuncintisa lokuswela amaphepha okuba bavote. Abekomishini yeZEC kunyanga ezisanda kwedlula basungile uhlelo lokulanda abantu eziqintini ukuba babhalise ukuvota endaweni eziseduzane labo. Abaningi bathi lolu luhlelo oluhle okumele luqhutshwe zikhathi zonke lungamiswa. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.
Umhla umhlaba umanyene namhla kunanza ilanga elisola ukuhlukuluzwa ukuthunjwa lokucatshiswa kwabantu olwe United Nations International Day of Victims of Enforced Disappearances. Iningi lisithi lokhu ikwephulwa kwelungelo loluntu njalo kwenziwa ikakhulu ngababusayo abangontando kayiphikiswa. Abethule imbiko bekhuthaza uhulumende weZimbabwe ukuthi ananze ilungelo loluntu, bagoqela iZimbabwe Lawyers for Human Rights, Zimbabwe Human Rights NGO Forum, Amnesty International, lebandla Citizens Coalition for Change. Ukuhlaziya lolu daba usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxe lomnumzana Thandeko Zinti Mkandla, ingcwethi ecubungula ezombusazwe.
Ukunyamalala komuntu asiyonto engathathwa lula nje. Umuntu phela kafande sifuyo esingalahleka kudele. Uthi ange amasela sebasintshontsha angisoze ngasibona futhi. Ngiyakhumbula sisukele emva khonale kwawo labo rashiwe eGuja uEdson Sithole. Labanye ngazaye mbaqambe kwathi usize ngapha kwaba labo Patrick Namayama oItai Zamara. Bonke laba ngabantu abanyamalalayo phezu kwabanye esingawaziyo lamabizo abo. Sengitsho laba abegukhula hundi. Bayesaba abanye ngabona kuhulumende. Bakhona babe ngophathi ntabo bakahulumende ngaleso sikhathi. Abayaziyo indaba naleyo. Osengumongameli ngwephethe ezokuvikeleka elizweni ngaleso sikhathi. Ulalo ithuba lokuthi nxa ezimisele ayilandelele leyo ndaba izefika ekugcineni. Abantu abalahlekelwa abanyamalalelwa izihlobo zabo badele nxa bedela njengoba kukhanya ngathi ithuba lokuthi basaphila. Hayi, amathuba akhona asanciba kudala, kodwa akutho lutho lokhu ukuthi abantu kabafuni ukwazi ukuthi abantu babo bayanga. Uhulumende angacatha ngayo naleyi NPRC, hayi ayisebenzi ukuya ngayo. Sengake ngena imihlangano yabeminye kakuzwakali, yindaba nje ezifuna ukulolonga zibeke uhulumende ezingeni elingathi lingcono. Imizamo kahulumende yasilela, asiyiboni. Nangomunye ubekhuluma esemazweni uziyambizehambe uthi indaba yakhona iyaphela, abantu baxolelwa. Ngibona ngathi ikuwumana komuntu lokho, ngoba yena kalahlekelwanga isihlobo. Abantu abalahlekelwa izihlobo zabezanyamalalayo, lokho kubuhlungu. Uhulumende ngawumchuka ngendlebe ukuthi zikhona izinto ezingakhulunywayo ezizilayo, ikakhulu ezilokufa lokunyamalala kwabantu. Awuphonge usukuma nje, uphonge uwumana lokhu okuyabe kubuye ekhanda lakho.
Singathi izwekazi le-Afrika lokho lisalele emuva yini kulolu daba, liyedlulwa ngamanye amazwe kumbe hhayi? Bakhona labo ntando kayiphikiswa.
Ye, izwekazi le-Afrika eqinisweni singakhuliswa ukuthi besiyazizonda, besizonda ubukhokheli, besizondani. Lisemuva kakhulu, ngoba okwenza ukuthi abantu banyamalale izikhathi eziningi ukuthi ababusi be-Afrika abaningi ngontando kayiphikiswa. Ungakhuluma usola into lento esegcikeni ebonwa la umntwana omncane, ulakho ukuthi unyamalale. Yebo, ngaba khona kwamanye amazwe anjengase-Latin America lakho kwakuthutshe khona lokhu okokunyamalala kwabantu. Kodwa i-Afrika iphuma phambili, ungavele ungathi uyasola usuyisitha. I-Afrika isalele emuva kakhulu, kuyayangisa, kuyenyanyeka. Le nhlanganiso zona lezi ze-Afrika kumele zikhangele amalungelo abantu. Ungathi bona abahlala kuzo bamunya vele linye, ngoba balakho ukuvikelana lokumbambathana, bembambathana ngobubi. I-Afrika isemuva kakhulu, futhi lamathuba othi kulunge mbona sesekhatshana. Enxenye mhlawumbe kungokuthiwa i-democracy e-Afrika kakusebenzi njengoba kusebenza kwamanye amazwe.
Lo ngumnumzana Thandeko Zinti Mkandla, ingcwethi ecubungula ezombusazwe, obexoxa ecingweni losithandekile Mhlanga weStudio 7 eseGwanda. Umthethandaba kamantshe weHarare walile ukwamukela isicelo sokuthi ummeli wezengeza West edalele ephalamende umnumzana Job Skhala webandla le-Citizens Coalition for Change, CCC, sokuthi avunyelwe ukuhlawulela isibambiso sebail. USkhala wetheswa icala lokutshotshozela uDlakela olwaqhamuka ekutholakaleni kwesidumbu selunga lebandla lakhe unkosazana Mo Blessing Ali oyenyamalele. Umantshi ubikwa ephe isizathu sokuthi akulabufakazi obutsha bokusekela lesi sicelo sebail. Umtshutshisi Lancelot Motsoka esithi usikhala ulakho ukuphambanisa abafakazi nxa engaphiwa ibail. Kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane.
Umongameli Joe Biden wele Melika olubhekise edolobheni ele Wilkes-Barre esigabeni sePennsylvania namhlanje phansi kohlelo lwakhe lokukhankasela ukuvimba izehlakalo zokudutshulwa kwabantu mahlayana lobugebengu obudalwa ngabantu behlomile ngemibhobho ngemva kokuthengiselwa lula ilezi zikali olwesefa America. Iningi labantu baseMelika liyalusekela lolu hlelo lukaBiden, kodwa abenhlanganiso elungisa imbhobho eNational Rifle Association, NRA, baphambana le mibono yabaningi besithi kulilungelo labo ukuba lale imibhobho. Isikhulumeli sesikolo sikamongameli eseWhite House sithi uBiden ujonge ukuchasisa ngokuqakatheka kokuvikelwa kukaZulu kweleMelika. Ngemva kwezehlakalo zokudutshulwa kwabensundu eBuffalo, New York, laseUvalde, eTexas, lapho kwadutshulwa khona abantwana besikolo, amalunga edale lephalamende amabandla aweDemocratic Party laweRepublican Party babumba umanyano wokusebenzelana ukuba kubunjwe umthetho wokuvikela uZulu kudlakela lwabantu abasebenzisa imibhobho ebulala abantu abaningi ngesikhatshana. Umthetho ndaba waphezulu wakule Kenya owe-Supreme Court usunqume ukubana kubalwe kutsha amavoti endaweni ezilishumi lanhlanu lapho okwavota khona abantu kukhetho lokudinga umongameli kulelo lizwe ekuqaliseni kwalinyanga kaNcwabakazi mhlaka 9. Lesi sinqumo sethulwe ngemva kokuba owayencintisana nalo umnumzana William Ruto ephikise unqoba kwakhe. I-Supreme Court yaseKenya ivumelene lomnumzana Raila Odinga lomsekeli wakhe unkosikazi Martha Karua ukubana abale kutsha amavoti kuma-polling stations alishumi lanhlanu awesiqintini ezine ezibalisa iKericho, Nandi, Nyandurua leMombasa.
Ikhansili yakobulawayo igqibe namhlanje uhlelo lokukhulumisana loZulu labosomabhizimusi ngokuphathelane loluhlu lwendleko lokubuthaniswa kwemali olwe-budget. Lolu hlelo luqale mhla ka-26 Ncwabakazi 2022 emalokitshini kanye lakubosomabhizimusi kobulawayo. Isiqokoqela yokubhadalisa indleko ngedola leMelika. Ubathabile Masuku sethulela lolu daba.
Ikhansile yakobulawayo ibike ukuba ngolwezi womnyaka ophelileyo ihlele ibhajethi yalonyaka isilinganiso sokutshintsha idola elilodwa leMelika libiza amadola alikhulu akwele Zimbabwe i-$1 ilingana le-$101. Yayikhangelele ukuba intengo yokuthenga idola leMelika lizakwehla. Kodwa-ke akusabanga njalo, isilinganiso esikhitshwe kuviki eliphelileyo mhlaka 23 Ncwabakazi libhanga elikhulu lelizwe ele-Reserve Bank of Zimbabwe, idola elilodwa leMelika selithengwa ngamadola angaphezu kwamakhulu amahlanu, i-$1 ilingana le-$521. Kungenxa yalesi sizathu ikhansili yethule umbono wokuhlela imbadalo zezakhamuzi ngedola leMelika kuthi nxa kubhadala ngeleZimbabwe kusetshenziswe isilinganiso salolo suku. Lokhu kwenza intengo ibe ilokhu ikhuphuka ngenyanga okudale ukuba izakhamuzi zikhonone kakhulu ngokuthi azenelisi ukubhadala indleko lezi. Umnumzana Thembelani Dube, umabhalani wenhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association, ngomunye wabamukele ngenjabulo imihlangano le yokukhulumisana loZulu.
I-budget review eyenziwa yiBulawayo City Council kathesi yindlela okumele izinto vele zenziwe ngayo. Ngakho izakhamizi zikhuthaza ukuthi zivuze kakhulu ukuthi i-budget le e-US dollar component iyavunyelwa ngaphi njalo iyavunywa ngobani. Ngoba kathesi okwenza ukuthi izindlu zikhwele nyanga zonke yiyo la amafiga e-US dollar angazange avunyelwane labantu. Ngakho ke siyakhuthaza ukuthi izakhamizi zivuze kakhulu ukuthi kuyini okwenza ukuthi imali leyo ivunywe thina singayazi.
Umnumzana Rodney Jele ukhansila ka ward 23 uthi bebekhangele ukuthi imali yezakhamuzi isebenza ngendlela.
Iviki le ephelileyo besenza esithi thina ngama budget review lapha kade sikhangele khona ukuthi esasikuhlelile umnyaka ophelileyo la ngendlela kade zingena indle kade zingena ngakhona umesipala imali zezakhamizi zisebenze njani. So yikho akade ukukhanyelele iviki leyi ukuthi bekuzotshengiswa izakhamizi khona.
U-Alderman Ernest Rafamoyo ukhansila ka-Ward 20 uthi bakhethwe izakhamuzi ngakho kuqakathekile ukuthi bebekwazi okwenzakalayo.
I-budget performance review meeting iqakatheke kakhulu ngesizathu esithi sona nxa i-council isebenza iyabe iqatshwe izakhamizi. So nxa sebebuya ukuthi bazoreviewa lokho babe kwenzile izakhamizi ziyaba zinikwe ithuba eliqakathekileyo. Bayabe setshelwa ukuthi imali zabo abazikhiphayo zisebenzeni njalo bafisa ukuthi ziqhubeke zisebenza njani.
Umnumzana Bhekimpilo Sibanda isakhamuzi sakoBulawayo uthi ikhansili ayilamali ngakho kumele ibekele babhadale ngendlela ababebhadala ngayo.
Ngelihlo likakhansili, ukhansili yena gala mali yena engeyakhe usebenzisa imali yethu. Okungangokuthi zonke izinto azithengayo laye kufanele imali ebe ithethe kithi. Ngakho ke thina kufanele kube yithe simphaye leyo mali ngoba sibhadalela sebenzisileyo. Lokho esikusebenzisileyo kumbe sikusebenzisayo kuthengwa ngemali yase-America. Okungangokuthi kufanele lathi kube yimali ye-America esiyisebenzisayo. Kodwa kufanele kube lokuzwisisana kuqala. Hashi ukuthi bephombe ukufaka ngoba isimo lesi sivalela wonke umuntu, sincindezela wonke umuntu.
Ingcosana yabantu bakoBulawayo baphatheke emihlanganweni le eyenziwe yikhansili. Ikhansili sichaze ukuba kuphetha inyanga kaNhlangula lonyaka uZulu belesikwelede kuye samadola aphosa afike kumabhiliyoni ayisichiyagalolunye aweZimbabwe i-8,792,339,323 ukuthi yona ilesikwelede phose amabhiliyoni amathathu i-2,920,900,039. Lo nyaka isisebenzise amadola angamabhiliyoni edlula isithupha, i-6,321,880,931 phezu kwebhajethi yomnyaka ka-2022 engamabhiliyoni angamatshumi amabili lantathu, i-23.8 billion. Ngimele iStudio 7 koBulawayo, ngingubathabile Masuku.
Inkampani kahulumende ebona ngezokwethekelwa kwelizwe eZimbabwe Tourism Authority ZTA lamhlanje iqhube umhlangano wemfundiso yabasakhulayo labo somabhizimusi abakumsebenzi wezokwethekelwa kwelizwe oweZimbabwe Tourism Innovation Challenge Youth Capacitation Workshop. Limhlangano yenziwa emzameni yokuthuthukisa umsebenzi wokwethekelelwa kwelizwe ophanjaniswe ukuqhamuka kwe-COVID-19. U-Anastasia Ndlovu usethulela lolu daba.
Esipha izicoco kwabatsha lokuvula lumhlangano wemfundiso okusemthethweni umphathintambo wakoBulawayo unkosikazi Judith Ncube uthi kuqakathekile ukwazi indawo eziligugu edolobheni leli ezingahuga izethekeli. Osakhulayo uDaniel Nkunzu walela olohlelo olulesihloko esithi Flex onqobe abanye koBulawayo uthi inkulungwane yamadola eMelika i-$1,000 ayitholileyo izanceda ekukhuliseni ibhizimusi lakhe.
So I take a project term kuthiwa yiFlex. So iFlex isenle mnyaka about 2 ngisebenza and challenge ekhona like any other startup in Zimbabwe is access to capital. you need access to market. But I hope ukuthi this price that I've got will help me to go to market.
Unkosazana Mandisa Nyoni olandela uDaniel unqome uhlelo lolu ole tourism innovation challenge.
Ngoba kuyi opportunity enhle ukuthi njengama youth sibuye sizosenza ama ideas ethu ukuthi sizame ukuphakamisa tourism industry eZimbabwe. And ngiyabonga kakhulu ukuthi ngifikile lami ku top 3 and i opportunity le ngizayikhumbula njalo. Oh, ngizameka show ukuthi ngiyafunda. Topic program yami ibi transportation. Ikuthiwa ihamba lathi Zimthozi.
Umnumzana Kholakele Ngwenya okubhizimusi lezokwethekelelwa ngomunye wabamukele ngenjabulo uhlelo lolu.
Yinto enhle kakhulu imizamo eyenziweyo ukuthi laba abasakhulayo banikezwe amathuba aneleyo ukuthi baveze lokhu okusemandleni abangakwenza ukuthi benze ukuvakatsha lokuvakatshelwa kube lula kwelakithi. Ukuthi sibonge uhulumeni ukuthi akwenze kube possible ukuthi sikwanise ukuthi sihlangane emathupha mancamu kulomnyaka ka-2022.
Unkunzi walela nguye oseza kuya esigodlweni eHarare ukuyancintisana labanye abasakhulayo abasuka kwezinye izigaba zelizwe kuhlelo olwe-National Tourism Innovation Challenge olujonye ukuthuthukisa ibhizimusi lezokwethekelelwa kwelizwe ebulenjini. Kusenjalo abeZimbabwe Tourism Authority bahle bathatha leli thuba lokwazisa ukuba sebefike esibangeni esiphezulu kumalungiselelo ehlanganani sanganayi World Tourism Expo ezaqala mhla ka-13 kusiya ku-15 Mabasa kobulawayo. Unkosikazi Novuyo Mathonsi, umqondisi weZimbabwe Tourism Authority kobulawayo, uchaza kabanzi ngalo umbukiso.
Thina njengeZethe sithe ukuthi sibise abantu abathengisa indawo zokuhamba nezokuvakatshela esithi ngama-buyers, sithi ngama-tourism buyers. Sikhangelele ukuthi abavela ngaphandle kwelizwe abayi-125 yibo abazabuya la.
Isikhulumi seZimbabwe Tourism Authority umnumzana Godfrey Khothe uthi ngesikhathi se-COVID-19 balahlekelwe imali edlula ibhiliyoni elengxenye lezethekeli.
Singakafiki kulolu bhubhane besiku 2.3 million kwasokusehla nje ngokuya komnyaka. So sesikhangelela ukuthi ke uhlelo lolo lehlanganisa nganayi World Tourism Expo luza sincedisa.
Obona ngezokutshala imali kukhansili yakobulawayo umnumzana Kholisani Moyo laye wazise ukuba bazasungula uhlelo lokuchova ibhayisikili izethekeli zibuka ubulawayo ngelanga kuvuka kuqala umbukiso owehlanganani sanganayi World Tourism Expo.
Uhlelo lwamabhasikili sikhangelele ukuvuselela i-industry engathi i-cycling industry yamabhasikili. Sikhangela ama-advantages angkhona ukuthi amabhasikili engaletha intuthuko enjani edolobheni lakobulawayo. Intuthuko enjengokuvulwa kwama-companies alungisa amabhasikili, reduction in carbon emissions. Sikhangela le ndlela ezilula ezingenzisetshenziswa ngama-tourist besiyabona indawo ezijeneyo zokubukiswa ezinjenge-heritage sites.
Usomabhizimusi wezokwethekelela kobulawayo unkosikazi Charmaine Bosch uthi bawumelele ngamehlo abomvu umbukiso owehlanganani sanganayi.
Sabe sinesifiso sokuthi at least thina abantu bala sibe yithi ababhenefithayo, not ukuthi abanye sebevela kuHarare sebathatha ibhizinisi yonke.
Umbukiso lo ugcine ngo-2019 ngenxa yobhubhano lwe-COVID-19 njalo abavela emazweni abalisa i-Europe, i-America, i-Middle East, i-Pacific, i-Asia lasezwekazi le-Africa bakhangelelwe ukuzangena umbukiso wehlanganani sanganayi oyingxenye yohlelo lukahulumende lokutholisa uhlangothi lwezokwethekelelwa kwelizwe amabhiliyoni amahlanu amadola kusiyafika u-2025. Ngimele umsakazo we-Studio 7 kobulawayo ngingu-Anastasia Ndlovu.
Abohlangothi lwezemali kahulumende i-Treasury bathi sebezimise umsebenzi. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje oluvalelisayo ngumagumede uGaino Saidi. Ngisithi sidibaneni ngo-half past six kusasa ekuseni.